lokho kokunye kokuvezwe yiZimstats lamhla ngesikhathi sethula umbiko wesimo sokuthola ukudla elizweni owe-food security fact sheet oqoqwe ngosizo lwabenhlanganiso ye-Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, labe-Norway Statistics. Embikweni wakhe awethulele abaphatheke kulo mhlangano obusebulenjini uMnumzana Gron Chirongwe owe-Zimstats uthe impumela le ivezwe kulandela uphenyo olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 olokudinga isimo kwezentengo yempahla lokuthi abantu bathola okunganani i-2019 mini prices survey.
For the people in Zimbabwe, they were consuming more than recommended cereals, sugar, fats and oils, and less than recommended dairy products, fruits, vegetables.
Abantu baseZimbabwe belesidla okwedlulise isilinganiso esivumelekileyo kulokho okusanhlamvu, ithukela, amafutha, lesilinganiso esiphansi kakhulu sokudla okulochago, izithelo, imibhida kanye lokutholakala enyamazaneni.
Esinye isiphathamandla enhlanganisweni ecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute, uNkosazana Patience Sibanda, uthe impumela iveza ukuba abantu beZimbabwe baphila kabuhlungu njalo kanzima.
Ukuthi abantu beze befake ukudla ekuseni emini lantambama kusuka kube nzima ngendaba yokuthi i-economy yethu ayibenelisi. Kwese sibona njalo ukuthi abantu abaningi sebesuka kuleli besiyadinga okungcono kwamanye amazwe. Kuveza ukuthi kuleli abantu baphila okokuhlupheka.
UMnumzana Collins Ncube, isakhamuzi edolobheni lakoBulawayo, upha umbono wakhe ngalesi simo.
Bonke laba abanye kusho ukuthi zithwele nzima, yikudla kuphela konke okukhona okusetafuleni okungalani lokuthi khona kuzithi balance diet or not. So khona lokhu kungakhangela especially even ebantwaneni, ikho abantwana bethu kwesi sikhathi bethwala nzima njalo kwesi sikhathi si-athakwa neminye imikhuhlane elula kakhulu ngenxa yokuthi imizimba yethu kayigcinanga njalo ayiphilanga kuhle njalo ayitholi ukudla okweneleyo kakahle.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare, uMnumzana Nqobile Khuphe, uthi kuliqiniso lokho kuvezwe ngabeZimstats ukuthi abantu elizweni bengasanelisi ukuthola ukudla okwanelayo.
Ngoba isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abokufanele bazithenge. Asikho ukuthi abakwazi ukuthi baze, bayakwazi kodwa umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lo mbhida, yikho as long kubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Ama-fruits asikhulumi, insuku zonke sekulibhanana kokuphela. Ukuthi athenge into ezinjengabo-grapes o-apple akakwanisi, kuyala esikhwameni. Kubi kakhulu lapha elizweni, kumele ukuthi nento le ziyalunga kodwa hhayi-ke siyamanja angani akekho ebantwini sibili.
AbeZimstats bathi lesi yisimo esitholakala elizweni lonke ogoqela emaphandleni lemadolobheni. Amazwe abalisa eleZimbabwe, Zambia leMalawi yiwo abiwa abe ngawokuqala ukuphuma lempumela kulihlolisiso kwezokudla eye-Food Security Fact Sheet. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.